asikubhubhe sithi omama labo yibo bodwa abakhulumayo. Yena ngokwakhe umnumzana Trump ku Access Hollywood uphumile eBoston ngokubamba omama ngaphansi. Njalo waphuma la ku Anderson Cooper esithi angaze ngikwenze edenaya into esikonfirmwe abomama laba abaphuma izolo. Omama kumele babambane ngalesi sikhathi. Kumele sisukume, sikhulume, ilizwi lethu lizwakale ukuthi asifuni ukuthi ilizwe leli libuswe ngubaba ongela sithunzi. Njalo, this is the time ukuthi omama bademonstrate into embi iphumele ngaphandle ukwenzela ukuthi ubaba lo angathathi isikhundla.
Ye, kulabanye kodwa bangani bayaphikisa besithi labo mama kanti babevele becatshe ngaphi bengakhulume ngakho konke khonokho. Sebephonga ukuthi phula ukuhlu namhlanje ngoba umnumzana uTrump sekumele angene esikhundleni. So bayakhona nabanye.
Angithi nguye oyiqalileyo le ndaba yokukhipha abantu. Angithi idebate le edlule ngesonto. Nguye obuye labantu aba-accuse uBill Clinton. Njalo esithi labo omama ba-mistreatwa nguHillary Clinton. So, nguye oyiqalileyo le ndaba yokuletha abantu phambili. And abantu who have been vetted before and kwathiwa uHillary had nothing to do with it. So, manje izinto sezitshintsha sezibuya ngakwakhe. Usekhala, ukhalelani. Omama labo baqinisele akula muntu ozafuna ukuphumela ngaphandle abonwe umhlaba wonke ekhuluma ngento enje eyangisayo. Omama labo baqinisile. So kayilalele lingoma ayiqalile yena uTrump nguye oyiqalileyo ngokuletha abantu ku-debate. So abantu sebephuma ngaphandle ukuthi wena baba uzama highlighter i-problems zabanye abantu ezakho ke.
Kodwa nganqoba-ke kuzathiwani kona?
Basoze. Angisho ukuthi kathesi vele sokule division enye emangalisayo phakathi kwama-Republican. And omama sebe-drop. Omama babemsupport abaningi baya-drop. Amankazana abancane baza-drop. Singaphonga ukuthi kasoza sithathe isikhundla. Omama kumele sikhulume. Kumele si-demonstrate.